Lam le lan tuan tui, lam le lan tuan tui,
lam le
lam le lam shui shui,
lam le lan nam pala furin buna.
Kwenze mapandleni lamhlanje izakhamizi ezansi emandebeleni sikhala ngokuthi izulu elinengi libuyele imikhuhlane etshiyeneyo esiqede izifuyo zazo ikakhulu inkomo. Zithi kazenelisi ukuthenga imithi yokuhlaba kumbe ukunathisa izifuyo lezi ngoba idula kakhulu. Walbert Ncube usipha lolu daba.
Umnumzana Vusankalo isakhamuzi eGungwe Gwanda South uthi bakhathazekile ngezifuyo zabo.
Sibona izifuyo ezifana lamadonki ngani ziyasurvive, kodwa hayi inkomo nje abantu bathwele nzima. Asazi kumbe abaningi bathi ukuhluma lokhu, kodwa ukuthi kuyabe kumele uma ungabiza laba abancedayo ama-vetinary bathi khona kufuneka inkomo zihlatshwe ngoba ezinye ziyavuvuka inyawo, zibonakala ngokuvuvuka, ezinye ziyavuvuka lapha ngaphansi lapha umphimbo lo.
Uthi ukudula kwemithi okwelapha inkomo kudala ukuthi kube nzima kuzakhamizi ukuthi zithengele imithi ukuze laphisa lapho zigula.
Kodwa inkinga esihlangana layo ileyo ukuthi hayi imithi yakhona ayisathengeki. Ma uthi uyethenga ngale bafuna i-US dollar, ekubeni thina ngapha imali ezitholakalayo ngama-RTGS. So hey, hayi abantu bathwele nzima inkomo kakhulu. Imikhuhlane yonke leyo bathi kuyabe kumele ukuthi isihlatshwe, and ma usithi uyabuza hayi price yakhona hayi nge-US dollar lakhona.
Umnumzana Dennis Moore elisakhamuzi kaWard 5 eNyandeni eGwanda North uthi labo babhekane lodubo olufanayo.
Umkhuhlane osihlupha kakhulu lapha eNyandeni i-foot rot le-lambskin. Hayi inkomo sibe zihlaselile kakhulu kakhulu i-foot rot le-lambskin. Angazi ukuthi abantu bangancedakala kanjani. Hayi ngoba inkomo eziningi ziyakhula, hayi imkhaza lemkhaza dibhanzima inkomo. Khathesi ngalesi khathi inkomo ele zidide, but hayi dibhagogo. Imbona yikho ukukhozela imkhuhlane le especially i-foot rot le. Babuya nje bezositshela ukuthi hayi vikelani thengani imithi lithi lithi. Sikhohlela ukuthi abantu asifanani, abanye bayakwanisa ukuthola abazithengile, abanye siyehluleka ngabantu abasebenzi.
Umnumzana Finish Ncube wamatobo uthi abafuyi benkomo kumele behlale bezilungiselele.
Kufanele ma ungumlimi umfuyi unanzelele ukuthi uyazama imithi yonke yokuvikela izifuyo. Ma uvele ulelihlo elikhangela kabanzi phambilini uyabona ukuthi kuyatsho ukuthi kuzaba kubi, imikhuhlane izaba khona, izibawu zizaba ziningi. Kufanele silungiselele ukuthi sibone ukuthi siyadinga amavasini wonke okuhlaba umkhono le anthrax.
Umnumzana Miklas Ndlovu ongukhansila kaWard 13 eGaranyemba ude esigabeni sakhe sabehlanganisa imali bathenga imithi bebaningi. Umqondisi ogatsha olunakekela izifuyo olwe-vetinary umnumzana Joseph Nika uthi lanxa zikhona inkomo ezihlaselwe yimikhuhlane ugatsha lwakhe luzimisele ukulwisana lale mikhuhlane ngoba lile dibhu eleneleyo. Nyake nekwafa inkomo ezedlula inkulungwane ezilithumi 12,503 ngenxa yemikhuhlane edalwa yimkhaza. Izakhamizi zikhuthaza ukuthi zingadli inyama yenkomo ezifeleyo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert.